Bona njengani izingathi i-term elithiwa mega deal lisetshenziswe kaningi kusukela ezikhathini zika Robert Mugabe senze i-term leli elithiwa mega deal. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azanangikubona. Siyawabona sibili besayina ama-deals kodwa asikabona ukuthi ama-deals angikhona alenguquko bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana beZimbabwe balokho behawula, akunamsebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sesitho ukuthi abamegatuza ngatho lutho ngawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemthina yokwemba ama-diamond lemthina yokulima akusizokunceda khonokho engakuthola.
Udube ukuthi umongameli uke wabhoda ngomnyaka ophelileyo futhi yena kube lama-deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion ku-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona ku-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi umongameli abhode evakatshela abagadi bakhe phetheya kolwandle kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Ye, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan uza tholani kanye le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum.
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawa kala lutho bantu bangikhona bayahawula bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo-Azerbaijan nabo-Kazakhstan nabo-Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engaye lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esikwaziyo ukuthi imali iyatholakala.